Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 8 ngompandula 2016 ngontungamili inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Ngibone into emangalisayo kakhulu ekhoti lapha. Angazi ukuthi umthetho lo uvela ngapi. Sithole nzima sibili. Sithole nzima.
Umahluli uJustice Chinembiri Bhunu udlulisele phambili ngamaviki amabili ukugwetshwa kwamalunga ebandla le-MDCT amathathu atholakale elecala lokubulala ipolisa.
So kulutshwana kakhulu uShinamasa akukhulumileyo ongathi kungakhuthaza abantu beZimbabwe bebona ngani elakusasa lingcono. Okuningi nje kutshengisela ukuthi kona abantu beZimbabwe kumele-ke bekhangelele ubunzima.
Umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa wethula amazwi akhe aphathelane lomnotho welizwe esithi idolobho lewange selizathathwa nguhulumende. Kubunjwa uhlelo lokungcwaba izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe eziyabe zibhubhele kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umahluli wetale le High Court uJustice Chinembiri Bhunu udlulisele phambili ngamaviki amabili ukugwetshwa kwamalunga ebandla le-MDCT amathathu atholakale elecala lokubulala ipolisa u-Assistant Inspector Petros Mutedza ngomnyaka ka-2011. Owesine oyetheswa icala lokuphathisa abathathu laba ngemota yokubaleka uFinias Natarikwa uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Umahluli uBhunu obemelethule isigwebo uthi uthethe lesi sinqumo ngemva kokwethulwe ligqwetha elimela abane laba unkosikazi Beatrice Mthethwa oveze izikhexe ezimbalwa kulolu daba olwethulwe nguhulumende. Ekwethuleni imibono yokuphikisa leli cala, umthethwa ubonise idale ukuba akula bufakazi obaneleyo ukubonisa ukuba abane laba yibo sibisibili ababulala umthetha nxa kukhangelwa indlela okwenzakala ngayo. Omunye wabakade besemthethwandaba, umnumzana Rodney Takaruza owebandla le-Transform Zimbabwe, utshengisa ukukhathazeka ngendlela amacala aphathelene labezombusazwe ephathwa ngayo.
Ngibone into emangalisayo kakhulu ekhoti lapha. Angazi ukuthi umthetho lo uvela ngapi. Sithole nzima sibili. Sithole nzima. Akule nto enhle lapha eZimbabwe ngendaba yemthetho. Yiyo into ephumileyo lamhla lapha ekhotini. So akula kuthaba kuthabise ngisho.
Unkosikazi Lwazi Sibanda, ummeli weMathebelele North edale lephalamende, ubekhona njalo laye. Uthi udaniswa indlela abamabandla aphikisayo abaphathwa ngayo emthethwandaba.
Ngibona ngani namhla kungcono angize ngikhale ngoba mhlawana ujashi wayesenike i-harsh judgment. But namuhla ulawyer uBeatrice esekhulumile wanika ama-facts. Ngibona ngani kungcono ngoba la ujaji engabe nje eza judge according to ukuthi yena ujaja umuntu we-MDCT into yakhona i-political. But nxa ukuthi sibili yi-fair judgment, there is no case. They didn't commit any crime or Yvonne. There is no evidence which links Yvonne and company with this case. Yikho mina engikubonayo.
Lanxa amagqwetha amela abathathu laba efuna baphiwe isigwebo esilula nxa bethe batholakala belomlandu, umtshutshisi kulolu daba u-Edmond Nyazamba owayelipholisa eqina ngelokuthi bagwetshelwe ukulengiswa. Abathathu laba babalisa unkosazana Yvonne Musarurwa, uLast Mayengahama kanye loThungamirai Madzokere. Owesine uFinias Natarikwa yena wetheswa umlandu wokuphathisa abathathu laba ukubaleka ngemota ayeyitshayela eGlenview 3 lapho kwabulawelwa khona umthetha mhla ka-29 Nkwenkwezi ngomnyaka ka-2011. amalunga amabandla aphikisayo aze ngobunengi emthethwandaba iningi labo kungabe MDCT bekulabontanga bomkhankaso wetha jamuka sesijikile abekade begqoka ama-t-shirts alotshwe ukuthi Mgabe must go. Imota ezithwala abohlangothi lwe-riot bezibhodabhoda bucwadlana ledale le-high court kodwa akula okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule imbiko ephathelane lokusetshenziswa kwemali ekuluhlu lwendleko kahulumende i-national budget eyalunyaka esithi idolobho leWange eliphansi kwenkampani ye-Colliery sokuzamele libe phansi kukahulumende. UChinamasa uphinde wazisa ukuthi umnotho welizwe kawuhambi kuhle. Ngalokho uthi kuzamele kuthathwe amanyathelo agoqela ukwehlisa uluhlu lwendleko zakhe zomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Umbiko wakhe namasa ngamafitshane nje ngathi utshengisela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe awumanga kuhle ngoba akuyinto emangalisayo kumbe nja asitshele yona. Ukhulume ngokuthi ilizwe leZimbabwe lilesikwelede zamanye amazwe ezedlula 1.1 billion. Wakhuluma njalo wathi angakhangela-ke amakampani abuya kuleli ezovula amabhizinisi ayehlile ngesilinganiso esisuka ku-9% kusuka ngo-January kuzofika ngo-June kuthi ye. Wakhala njalo ngokuthi bona imali eningi etholwa nguhulumende 96.6% of imali le kolekta ngohulumende kumatekhi lento ezinjalo iya ekubhadaleni ama-expenses kahulumende okutshengisela ukuthi iZimbabwe isala le mali ephose ilingane le-3.4% imali esetshenziswa ezibhedlela lezikolo lendawo ezinjalo. So iZimbabwe ngokwayo igcinela ukubhadala ama-expenses kahulumende. Ngaleyo ndlela-ke utshengisela ukuthi umnotho weZimbabwe awumanga kuhle njalo abantu beZimbabwe bamele bekhangelele ukuthi iminyakeni emibili emithathu elandelayo bazaba sebunzimeni obukhulu ngoba iZimbabwe ayenelisi ukuthi yenze imali, akula misebenzi eyenziwayo, i-investment iphansi, izinto zeZimbabwe ezizi-exporters ziya kwamanye amazwe lazo zehlile kakhulu. So ngamafitshane nje umnotho weZimbabwe awumanga kuhle, ilizwe leZimbabwe sikhangele zomnotho lemali akumanga.
Siyasibone eminyakeni edluleyo ngesikhathi sona lesi umnumzana Chinamasa nxa esethula amazwi akhe uyakhangela elakusasa ethembisa ukuthi kuyini okuzathuthuka. Kazange akuphathe yini lo mnyaka?
Ye, so kulutshwana kakhulu uChinamasa akukhulumileyo okungathi kungakhuthaza abantu beZimbabwe bebona ngani elakusasa lingcono. Okuningi nje kutshengisela ukuthi kona abantu beZimbabwe kumele-ke bekhangelele ubunzima bomnotho besiya phambili ngoba bekhuluma ukuthi even abantu abanjengabozesa bakolodwa imali efika 1.1 billion okutshengisela ukuthi amaZimbabweans alobunzima ekubhadaleni ama-bills, alobunzima bokwenza imali. So into zonke nje kade zikhuluma namhla bezidanile zingatshengisela ukuthi iZimbabwe ile kusasa elihle.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Don't take my number. Awusohlangana kwiFacebook. I don't want your number.
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Akusthande VOA Ndebele Facebook.
www.tunawena.com. Nanga umntana
omuhle. Ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esesule ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ezitaladeni zeHarare ngamapholisa. Umahluli wedale le-High Court unkosazana Priscilla Echigumba unqume izolo ukuthi amapholisa ephule umthetho kanye lesisekelo sombuso welizwe ngokwethula umthetho ovimba ukutshengisela eHarare okwamaviki amabili. UJustice Chigumba uthe njalo uhulumende ubeze eHigh Court lamaphepha angamanga kuhle. Ngalokho uthe uza kwesula umthetho wamapholisa lo okweviki eyodwa esanikeza abachuchisi isikhathi sokulungisisa amaphepha abo andubana baphenduke emthethwandaba lukhangelisiswe ngokugcweleyo lolu daba. Siqhume umsekeli wesikhulumeli se-MDC, uMnumzana Mbuso Siso.
Siyamamukela kakhulu ujaji lo otshengisele ukuhlonipha ama-citizens aweZimbabwe ngokubana babe nakho ukuthi bazibonise nxa kulo hlupho olubahluphayo ngalawo ma-demonstration.
Amabandla aphikisayo siyaza avama ukukhalakhala ngokuthi umthetho kawulandelwa kuhle elizweni. Isinqumo sayizolo singathi isiveza sobala yini ukuthi umthetho uyalandelwa?
Uveze sobala sibili ukuthi umthetho uyalandela elizweni ngokuphikisana lohulumende ofuna sihlale sigoqe izandla simkhangele esenza izinto ezisithwalisa nzima singabantwana bezibapha.
Kuyini elikwenzayo lina njengebandla sikhangele ukuthi solusondele ukhetho luka-2018?
Njengoba uyawubone nje inhlelo esilazo sile nhlelo ezifana nalezo okuthiwa i-coalition ukuhlanganisa kwamabandla amaningi aphikisayo ibandla elibusayo. Sihlanganela ukuthi sikhiphe lo hulumende osikhathazayo osuyenze abantu abaningi basuka elizweni kwamanye amazwe. Basikabi lenhlelo eziningi kakhulu esingathi ezifana nezokuya ebantwini. Sitshela abantu ngenhlanganiso yethu ukubana izabenzelani mhla lo hulumende esephumile. Kodwa nje uhlelo esilalo yilalo olokuhlanganisa amabandla lawa aphikisa uhulumende. Ma ngithi ngibona kula mabandla ase-18 angathi ayavumelana ukubana sisekhipha lo hulumende ohluphayo.
Libona yini uhulumende evuma ukuguqula imithetho ephathelane lokuqhutshwa kokhetho kungakenziwa lolu khetho njengokufuna kwenu?
Ngithe nje ngikhangela izolo sephandaba la izolo, uhulumende ungukhulumende okhanya ongasimuntu ozimisele ukukhipha ukuvumelana nathi edabeni lwama-electoral reforms.
UMnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Walsh Mencube sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zithi luhle uhlelo lukaMnumzana Mark Zuckerberg, umqondisi weFacebook yena ozama ukuthi uZulu angene ebulenjini be-internet engabhadali lutho. Zithi lanxa uZuckerberg oyethekelela amazwe afana leKenya kanye leNigeria okwamanje engasoze alugqobe eZimbabwe, kuzaba kuhle nxa uhlelo lolu olubizwa ngokuthi internet.org project lungasungulwa kuzwekazi le-Afrika. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukunceda izifundi, osomabhizimusi labantu makhaza ikakhulu abahlala emaphandleni abangenelisi ukungena ebulenjini be-internet. Kukhanya uhlelo lukaZuckerberg lolo luzabuyela emuva kulandela ukudubuka kwe-spacecraft eMelika ebithwele imitshina yokusungula emoyeni ngesikhathi uZuckerberg esethekelela amazwe e-Afrika. Lanxa kunjalo ingcwethi ezibona ngezobulembu be-internet zithi uhlelo lolu lulakho ukuguqula okunengi nxa lungasungulwa kuzwekazi le-Afrika. Enye yalezi ngcwethi ngomnumzana Themba P. Isibanda oxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Into enhle kakhulu ezathuthukisa i-Afrika, abantu abangathola i-service leyo ngabantu abadisadvantage sikhangele isikolo ezuma rural areas sesikhuluma emadolobheni sikhangela abantu abangenelisi ukuthenga amabhando kunezinye indawo okungela magesi khona okuthi vele kungukuthi abantu baxhume amafoni and stuff like that kodwa i-service le ingaba available ngilo mngani lami oyaziwo uyakhona ukuthi anjenje lami ngisengisa abanye
singathi nxa sesikhangela kathesi ukuthi wena ungusibanda ukhonapho usendlini ungathi ungena njani endaweni ezinjengabo-Facebook endaweni ezinjenge-intanethi nje
ngile nhlansi ukuthi le foni e-Tel 1 so ngahle ngadumanisa ngathola i-wireless e-Tel 1 so kuba lula kini ukuthole i-intanethi njalo intengo yakhona engazathikhanga
ye masikhangela ngentengo ke kume njani nxa ungena ku-intanethi
jikelele nje i-20 gig yini ngisebenzisa $25 a month njalo ngibona that yenele labantwana bayakwanisa ukuthi bayenze ama-assignments abo njalo njalo
ye pho-ke labo abangela mali-ke bangena njani ebulenjini bolobo
abangela mali bayasebenzisa ama-service akuthiwa ngamabhandu ama-bundles akhona kubo-econet akhona kubo-net1 akhona kubo-tele
ye pho ngokuthi chacha nje ngamafitshane ukuthi kuyini khonokho
ama-bundles yilokhu esikuthenga kuma-service providers ukuthi uyahluka uduse ifoni yakho ukuthiwa le lokuthiwa idatha so nxa usule datha usungakwanisa ukuthi ungene ebulenje kodwa inkinga yokuthi iya-expire unlike eyethel 1 le ukuthi month lokhuyana uyakhona ukuthi ku-expire ne-after 1 day after 2 days sokuthenga ngemali yakho but inkinga yokuthi kuya-expire
yes akuzwa kakhulu-ke nxa kuthi-ke uzukabheke ngabuya-ke lalokho afuna ukubuya lakho ubona zani kunganceda khonapho
akuzaphathisa kakhulu esizeni sakile
umnumzana Thembe Pisibanda yingcwethi ezimele yodwa ebona ngezobulembu be-intanethi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ozamela ibandla lama-Republicans ukukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ungcono kakhulu kulo mongameli weMelika umnumzana Barack Obama. Izizalwane zakwele Venezuela zingene esitaladeni zitshengisela zisithi ukhetho lokuba umongameli Nicolas Maduro aqhubeke na kumbe hatshi ngomsebenzi kumele luye phambili. Inhlanganiso eyasungulwa izizalwane zeZimbabwe emela isebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa, e-Migrant Workers Union of South Africa isebenzelana lamankampana kwele South Africa sibumbe uhlelo lokungcwaba izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe eziyabe zibhubhele kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso yemusa ithi isungule lo hlelo olubizwa Heritage Funeral Scheme ngemva kokubona ubunzima obukhulu obuhlangana lesihlobo zalabo ababe bebhubhele kwele South Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yemusa umnumzana Mandla Masuku utshela iStudio 7 ukuthi abafisi kube khona ongcwatshelwa kwelinye ilizwe ngenxa kuswela uhlelo olungasiza ngcono.
Sithola ukuthi kunabantu abaningi abangenawo namakhava. Kwesibili yikuthi kunenkampani ezinye nazo ezenzwe ngaleyo ndlela ukuthi umforena kuba nzima ukuthi ayithole ikhava engeke izimdlele kakhulu imali.
Lobanje abanye besithi seziningi inhlelo zokudlela abantu imali ezibunjwayo, umnumzana Masuku uthi akuzukubalula ukuthi umuntu aqilibezelwe ehlelweni lwabo lolo.
Sisebenzisana nama-companies amakhulu okudala ukuthi amathubo okuthi mhlawumbe umuntu singamphoxa abe mancane kakhulu. Sisebenzisana nenesi, inesi consultant is an indigenous company yasi identifier i-underwriter eyiyo futhi enkulu ehlonitshwayo la South Africa iSanlam.
Isiphatha amandla senkampani yakwele South Africa ANS consultant layo engxenye yalohlelo umnumzana Thabang Motea uthi ngokubhadala nje imali ephansi kwamarandi alikhulu ngenyanga lolu hlelo luyathwala lokungcwaba isidumbu yiloba ikuphi.
Le funeral scheme ungakhava abantu bala eSouth Africa and then also ungakhava abomndeni bakho abaphaya eZimbabwe. Ubhatala i-premium enye ozoyibhatalela nge-easy pay card enelogo eyemewusa, ibhatala noba kuphi eShoprite Checkers noba kuphi.
Uthi kukhulu okutholwa ngolilunga lalolu hlelo.
Uthola ama benefits a flexible kakhulu ngenxa thina sisebenza ngocash kodwa singakwazi ukuorganizela ukuba uthole iservice if yiloo nto ifunayo. Kodwa umuntu ophetheyo kwindaba yepolicy yakho nguwe as i-policy holder.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Godnoz Sibanda ngomunye wabeZimbabwe asebelomukele ngezandla zombili lolu hlelo.
Le into enhle kakhulu bathesi nje xa ukuthi awunayo umasingcwabisane wena ma ungavukuthuli kuzomela ubhadale imali efika up to 15,000 rands. Imali enengi kakhulu leyo. Abazali ekhaya le begcine sebethengisa inkomo zabo.
Ukwanda kwezalwane zeZimbabwe esifela kwele South Africa sekubangele ukuthi kusungulwe inhlelo eziningi zokungcwabisana kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi lazo zifuna ukuvunyelwa ukuvota kukhetho oluzayo zisemazweni lapho esihlala khona. Lanxa nje urhulumente sithi kalamali yokuqhuba lumsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lomnumzana Paul Mpofu ohlala kwele Botswana. Endawonye lomnumzana Mzobanzi Ncube ohlala khonapha eMelika onguye osungula lingxoxo.
Khona ukuthi vele singabantu sibe sikhuluma sidiscussa ngendaba yokuthi kule diaspora vote into elilungelo yomuntu wonke ongumZimbabweni noma ngapi lapho akhona. Yikho mina okungixaka kakhulu khona ukuthi into sibe singayikhuluma siyenze ngani indaba khona kulilungelo lethu sonke amaZimbabweans ukuthi sivote. Ngoba it is enshrined in our new constitution ukuthi khona wonke umuntu ongumZimbabweni noma ngapi lapha akhona kumele bele lungelo lakhe lokuthi ahambe ayevota lapho akhona.
Ye, baba Mpofu, wena uthinike ngalokho kodwa ke phela abanye ngabathi kulokuqibile bezela okuthile okungaba khona nxa amabhokisi lawo esesuka ezigodlweni zabameli beZimbabwe kwamanye yamazwe.
Lokho siyakuzwa ukuthi kungaba lokuqila okungaba khona, yebo ye, but inkathazo nansi-ke lapha nxa sibuyele emuva. Ungakhangela kathesi thina sesihlukumezwa sizizalwane zeZimbabwe kuzezwa umuntu ekutshela ethi yena lina liyimpiyane ngoba lingaphandle kwezwe alivoti alisincedisi ngalutho alenzi lutho. Lathi sithi cela ngaluthi sike sinikwe ithuba elokuthi sivote, yikho esikukhalelayo kakhulu.
Ukuthi ukuxilibezela,
ukuxilibezela akusoze kube khona. Thina sivele sile blueprint evele ivela ku-United Nations etshengisa ukuthi khona kuzavotwa njani. And njalo asoze kube lokuqilibezela ngani ngoba sizavota ema-embassy. Ama-elections aqalisa ekuseni. Ama-voting booths avalwa ntambama. Kuyabe kulama-representative abe ekhangele amabhokisi abantu bevota khonapho. As soon as ama-voting booths evalwa, balaleli, siyahle sivale ama-vote khonapho khonapho. There's no need ukuthi ama-vote kuthiwa athathwa amabhokisi sesiswa ngaphe eZimbabwe. Sivalela khonapho e-embassy kuhle kwazakale ukuthi khona ama-results amenjani. It is not rocket science at all. I saw rocket science lay.
Ye phela kodwa Mpofu, abantu abasekhaya njengokutsho kwakho bakuthi lina engxenye libe selivotela omunye umuntu abangamfuniyo bona ekhaya.
Masikhangele ukuhlukumezwa le nduku esizikhangeleyo sonke, angilathemba leqiniso lokuthi kulomunye ongathi hayi mina ngiyale o mina ngiyale. Ngoba sonke sikhayela ukuthi sifuna kube lenguquko. Isimo esikuso siyadanisa. isimo esikuso asisiphathi kahle. Cabanga nje nxa uphila uphandle kwelizwe lakho, ubunzima ohlangana lawo. Kula nxa uphakathi kwelizwe lakho. Namhla nxa ngaphelelwa ngumsebenzi ngiphakathi kwelizwe lami, ngingathengisa itamatisi ngiphile. Kodwa ngaphelelwa ngumsebenzi ngilapha kwele Botswana, ngingathi ngithengisa itamatisi izizalwane ziyakuthini.
Baba Ncube, yeah. Wena ke uthini ke ngokuthi abantu bekhaya bangathi lina ingxenye lingavotela omunye singamfuniyo thina?
Kanti abantu bekhaya bengatsho njani njalo, ngoba ukuvota lilungelo lomuntu ukuthi akhethe umuntu amfunayo. Ayisikho emntwini wabantwini bekhaya ukuthi betsho ukuthi khona umuntu avotele ubani. Ukuthi umbuso weZANU PF lo Robert Mugabe abantu abasawufuni, sebeduvekile ngawo. And sesibonile ukuthi khona uMugabe uvele kalathando labantu bakhe, ngoba nawu abantu lokho bedemonstrator okungapheliyo, kodwa akazaka kabuye phakathi kwabantu ukuthi akakhulume ukuthi izikhalazo zenu niyazizwa abantu abami, ma-citizens ami, wothani-ke ngibe le plani yokuthi khona ngenzeni, ngizame ukuthi ngizifeze. Lokho abantu baqala ukudemonstrate ngabo May khona, kazaka kaphuma uMugabe ukuthi address ama-citizens eZimbabwe, kodwa amapolisa uyawathumezela ezitridi natshona ebhuqabula abantu etshaya abantu.
Umnumzana Mzobanzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika, ubexoxa lo mnumzana Paul Mpofu, isizalwane seZimbabwe njalo esiseBotswana. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leChickenin linqobe eleWange nge-1-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalelwe enkundleni yeLuveve kobulawayo lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Imvimbi yeqembu leChickenin uJohn Passmore Bernard utshayele emambuleni umbekwa ngehlandla lesibili lomdlalo, leli goli latholisa iqembu lakhe yonke imiklomelo emithathu. UNompembe uMartin Chivandire ukhombele emloteni ngemva kokuba imvimbi yeqembu leWange uWilfred Murray efuqe umgadli weqembu leChickenin uIshmael Lawe phakathi kwepenalty box yeWange. Limpumela itsho ukuba iqembu leChickenin liphakamela ahlala kwindawo yethuba nombili lile miklomelo engamashumi amathathu lanye. Iqembu leWange belingelamgadli walo elimthembileyo uGift Mbweti, yena othe ubefisa kakhulu ukudlala kodwa akazange enelise ngoba ebejeziswe inhlanganiso yePSL ngemva kokutshengiswa ikhasi elilombala olithanga ya emidlalweni yemithathu.
Hayi game le lami game amakhadi yavuleleyo because igame odumele mda wathi angifuna uyakwazi ukuthi ndihlohle, but hayi ibhola langikhona kuyatholakala, but izafocus on istgame oyaulekilamele losisehle.
Imidlalo yesigaba sekhasi le-Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesihlanu, lapho iqembu leChapungu elizemukela khona eleHarare City enkundleni ye-Ascot. Ngomgqibelo kule midlalo yemithathu njalo, iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala leleBulawayo City enkundleni ye-Baobab. Iqembu leTsholotsho lizadlala leleBotha Strikers enkundleni ye-Luveve, kuthi ele-FC Platinum lizanqikelana leleHawu Mine enkundleni yeMandava. Ngensonto iqembu leCapes United lizadibana leleChickenin enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu leWange lizemukela eleZPC Kariba ngasemalahleni. Iqembu leMutare City Rovers lizadlala leleTriangle ngaseSakuva, kuthi umdlalo omkhulu walimpela viki uzakuba phakathi kwe-Highlanders leqembu leDynamo senkundleni yeBarber Fields. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje olukhangelane labesifazana olwe-Women's Round Table, sihlaziya udaba lwendlala esibhahile elizweni. Sikhangela ikakhulu ubufakazi obethulwe yikomishini ekhangelane la malungelo kazulu izolo, ethe yona sithole ubufakazi obuveza sobala ukubana abakwamanye amabandla aphikisayo bancitshwa ukudla libandla leZANU PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, lilala.